Loku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika uhlelo lwendaba zesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngesonto mhlaka 15 zibandlela 2023 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
UKhazere ubehamba emapoliseni izulu eBudiri Road Police Station esiyamela uChibaya. Labanye bakhe ababotshwe ngamapolisa abese-meeting emzini kaChibaya.
Igqwetha elimela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwehlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Katere, ubhaxabulwe wephulwa isandla lapho ibotshwa ngamapolisa weZRP emzini weBudiriro namhlanje. Elebotswana lithi likhathazekile ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe leSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambi labazali babo. Owayengunozinti weqembu lenguqu eleHighlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqesha onozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Igqwetha elimela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Katere, ubhaxabulwe wephulwa isandla lapho ibotshwa ngamapolisa aweZRP emzini weBudiriro lamhlanje. Lokhu kwenzakale siya emapoliseni ukuyamela amalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, abotshwe emzini weBudiriro eHarare izolo. Phakathi kwamalunga awe-CCC abotshwe izolo, kulesiphathamandla sebandla esibona ngokuqoqwa kwenhlelo zaleli bandla olilunga ledale lephalamende emele iMkhoba, uMnumzana Amos Chibaya, lomeli weBudiriro, uMnumzana Costa Machingauta. Abe-CCC laba babotshwe beqhuba umhlangano webandla labo emzini kaMachingauta. Asenelisanga ukuthola umphathethambo ogatsha lwendaba zasekhaya, uMnumzana Kazembe Kazembe, ukuze sizwe icele likahulumende ngalolu daba. Kodwa senelise ukuxoxa legqwetha elimela uKatsere, unkosikazi Nontokozo Dube Tachona, laye olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, echasisa kabanzi ngokwehlele uKatsere.
UKatsere ubehamba emapoliseni izulu eBudiri Road Police Station esiyamela uChibaya. Labanye bakhe ababotshwe ngamapolisa besenza imeeting emzini kaChibaya.
Kuyini sibisibili okwenzakeleyo?
So uthe usezafika epolice station wasephomba ukumiswa imota yamapolisa ama-black boots labesivame ukubabiza sisithi ngorobayo. Basebe sithi umuntu akade ehamba la emoteni uthethe amapicture, ubethatha amapicture from emoteni bedrive besiye police station. So basebe abakhupha emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina eqamuka isandla. bamphakamisa bamphosela emoteni yabo yena lana imoto zabo robayile ziyani ama-trucks abo bahamba la e-police station imoto yasala phandle yakhe so uthe sesehla emoteni yamapholisa bamkhahlela wawela phansi basebengena ke la ephakathi e-police station ku-charge office ubevele selimele kwasekukhulunyelwana ukuthi hayi ngcono wahambeke kwelatshwa sebezambiza ngamasamanisi lapho ngoba besithi bona balungisa idokhethi bafuna ukuthi bemcharge nge-criminal nuisance yena leyo yokuthatha ama-picture from emoteni yakhe ehamba lo lalowa kade ehamba layo so yikho akade bemcharge ngakho
lawa-ke ama-charges ukuthi ubesefuna ukubaleka from lawful police custody ke
yikuthi nje ngama-charges a-frivolous ama-charges angalangqondo nje kuphela ngoba yena uthi okwenzakaleyo ukuthi bebemtshaya bemkhahlela and akazange akabotshwa ngeniso ukuthi kungathiwa ubalekile kulofu custody ukumkhahlela bamenze khona bemehlisa emodeni yabo yikho asebekuphendula sebesithi i-escape from lofu custody yikho okwenzakaleyo ulimele ukhathele
lena njengamagqwetha akhe selithethe manyathela bani
so namhla bambophile besihambe e-central police station siyakwenza i-report yakhe ukuthi amapholisa amtshayile amkamulisane sishe sikhona ngale basebefika kamapholisa ebudiriro basemisa ukwenza i-report basithatha basibisela ebudiriro basebemfaka kama-charges official bamcharge-ke ngama-sections analawo ukuthi lawful escape from lawful custody baphinda bamcharge nge-criminal nuisance ukuthi kuthiwa ubethatha amapikitsha yikho abakutshoyo so sikhulumelane lawo kamapholisa basebevuma ukuthi aphume okwanamhlanje bengamvaleli ehambe esibhedlela ngoba kusasa ngo-12 kumele aye-operate isandla leso siqamukileyo so sigcine sasesivumela nti sesizahamba la ekhoti ngolwesine eseqedile into ze-operation
lo ke bekungunkosikazi Nontokozo Dube Tshona owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights omele omunye wakhe uKadzere yenake uKuzai Kadzere yenake otshaywe ngamapholisa wephulwa isandla Ele Botswana lithi likhathazekile kakhulu ngokuhanjiswa kwabantwana besiya emazweni angumakhelwane eZimbabwe laseSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambile abazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye beZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa omalayija uchaphisa abantwana imingcele okungekho emthethweni. Intetho lesindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugaja olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana olwe-immigration lukhiphe umbiko okukhumbuza uZulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili. Umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube lencwadi ezeneleyo ezinikeza abahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele. Isikhulumisi samapholisa kwele Botswana umzana Niye Bagali uthi izehlakalo zokuhanyiswa kwabantwana bengelabazali njalo bengelancwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu. Emavikini asanda ukudlula kubanjwe imoto ebeyisuka kwele South Africa lubhekise eZimbabwe ilabantwana abayisithupha bengela maphepha aqondileyo okuhambisa njalo ngelabazali. Abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa basebenzisa umalayitsha ochaphisa abantwana imngcele. Umnumzana Nqabutho Mabena umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga.
Thina njengoba ukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabo malayitsha bengelazi ncwadi. So lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa ama-passport abantwana. Kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe useSouth Africa ufuna ukuthi adlale nabo ikhisimusi kumele avela budget aba-apply ama-passport a-applyele logogo kumbe lalogi nabantwana ukwenza ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
Uma bena wethu ungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyikuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe ama-passport, ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyikuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu labo abasebenza ema-restaurant, akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitsha bengela ama-passport.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eGabriel Mnumzana Dumezweni Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni ngoba lokhu kubulakho kwafaka engozini ezitshiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni uma besendleleni. Bona njengomzali ungikho eduze so kuningi kungenzakala. Abantwana balakhuba violated, udlwe ngulwa or being abused in any other way. Bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakala endleleni lapha.
Ele Botswana lethi lizaqhubeka liqinisa imithetho kwenqabela ukuhanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni, i-child trafficking, yona eqhela umhlaba wonke jikelele. Kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayona le nyanga, ugqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni olwe-immigration lumanyene lwabo inhlanganiso yamazwe aphetheya owe-European Union, kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane beZimbabwe bayathathwa besiwa kwele Botswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye isikhathi. Inkokheli yezombusazwe yathembisa ukulandelisisa lolu daba ikakhulu endaweni esisemngceleni leZimbabwe ngoba abanye abantwana betshiswa isikolo uzasebenza kwele Botswana ukugcina kudala olunye udubo lokuyophulwa kwemithetho e-child labor. Ngiwumqondisi dubo wendaba ze-Studio 7 ngiseGabron kwele Botswana.
Okwamanje ke wathi sike sizwe ukubana uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Owangusenziwe mwandu, sigcina masiko wethu. Owangusenziwe
amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa loMnumzana Gobalanda Mathe, ingcwedi kwezamasiko esintu. Sixoxa kankulunkulu ke okhulunywa iBulawayo City Council ethi abantu balakho ukuthi bengcwatshwe igodi elilodwa bengumdeni. Kambe isintu siyakuvuma yini lokho?
Thembo kuyingozi kakhulu kungcwaba abantu mgodi munye ikakhulu imdeni ehlukeneyo. Ukhumbule ukuthi umuntu akafani nesilwane. Umuntu kunemikhuba eyenzwayo uma ezongcwatshwa. Ngitho yena nomfo wabo isintu kasikuvumele ukuthi abantu ngabangcwaba ngendlela enjalo. Kodwa sikhumbule ukuthi umhlaba manje susezandleni zikahulumeni, awusekho ezandleni zamakhosi. Ubungozi bakho bokungcwaba abantu mgodi munye ngokuhlukana kwezibongo noma besibongo sinye, nanku umthembo: indoda uthula izele abantwana. Labo bantwana baye befisa ukuthi kusasa nesizukulwane sabo zikhombe idliza likayisemkhulu, noma ma kukhona okuhluphayo abanye bayahamba bayokhuleka kulelo dlinza. So ma sokuyimdeni efika ibe mthathu endlinzeni elilodwa bazokwenza kanjani ngoba kunemkhuba? Njalo umuntu uma ethe wadlula emhlabeni, uma ethe wangcwatshwa, ikhona imikhuba futhi eyenziwayo umndeni nomndeni. So uma sebehlanganiswa lapho bazokwenza kanjani leyo mkhuba? Ikuzilethela uzimo ekhaya kakhulu. Kodwa futhi phela sikhumbule ukuthi ukhansila ungaphansi kombuso kahulumeni, so usuka eprotector indawo kumbe ibudgeter.
Iye kwabalanda nxa ukuthi isintu siyala pho manje kumele kwenziweni ndoda?
Kubalulekile ukuthi sigukuze kakhulu abantu abahambe beyakha emakhaya lapho kunemhlaba khona ozakwazi ukuthi noma suthe wadlula emhlabeni ungcwatshwe ngomva kwesibaya lapho kuzolondolozwa khona noma inini isizukulwane sakho noma isaneni sikwazi ukuyabuya lapho sokukhuleka senze imikhuba yaso ngendlela engakhona. Abantu kuvuma ukuthi bangangcwatshwa bonke maybe ngumuntu nonkosikazi wakhe, mabethe bazala bonke futhi kulula ke lokho hathi njengazalanga akuvumi kuyingozi kakhulu futhi lokho mthembu
siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba inkosi yesizwe sikamthokazi
mthembu hayi ngiyabingelela mhlonishwa mnyaka omusha mthembu hayi wangeleka into ezima kakhulu ngiyayizwa indaba oyixoxayo kodwa mthembu kuyukuhlakanipha ukuthi umuntu akhulume iqiniso indaba le safuna ukuthi sifake badaleni sizwe ukuthi bathini bona yebo mthembu kuya kusicabangisa kakhulu ukuthi hey kusokusenzakalani kodwa ke ngixolise ukuthini kusafuna ukuthi ke ngihambise abadaleni basitshela ukuthi bona bafisa ukuthi kuphathwe kanjani ngixolise mthembu ukuthi anginayo impendulo ngasho nje ukuthi eSouth Africa kuyenzeka eSouth Africa kodwa ke hayi sisafuna ukuthi ke sizwe abadala ukuthi bona bathini yeah balaleli hayi lixole ngoba akufanelanga umuntu azishaye owaziyo kanti akakho wazi konke sisayibeke abadaleni mthembo asixhumane masinyazana nje part neviki ngiyabe senginayo impendulo safuna ukuza ukuthi ingwevu nabo gogo bathini angibonge mthembo usuku oluhle nabalaleli
namhla kuhlelo lwethu besixoxa lomnumzana Nkululeko Gobana Ntamathe ingcwethi kwezamasiko esintu kanye lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakokhumalo ukuba inkosi yesizwe sikamthwakazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
owangusenziwe mandlo ligcina amasiko owangusenziwe mandlo
Siyambonga ke uJahe Lidala uGibbs Dube ngokusipha uhlelo lwamasiko njengoba kusinokudedelwana yena ke usededele kuNtungameli Nkoma osinika uhlelo vuselela umoya
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngoNtungameli Nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sibingelelane bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana okuqala kulo umnyaka ka-2023 kube lithamsanqa elihle ukuthi thina isikhona lapha singenile kulo umnyaka ngomusa kaNkulunkulu hatshi ngokuhlakanipha kumbe ngokwazi kwethu sihlanganeke lalo ilizwi lenkosi namhlanje silithola encwadini izikronika zesibili sahluko sesikhombisa indima ngeshumi lane 2 Chronicles 7 verse 14 lapha esithola ilizwi lethu elifundeka kanje bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo zihlobo ezithandekileyo singena emnyakeni omutsha esesithilo esiphume kukuwo u-2022 singumnyaka omdala nxa umnyaka lo umutsha kumele le zinto esizenzayo zibonakale ukubana izinto ezizaqhubela impilo zethu ngamunye ngamunye njalo kumbe ngemuli ngemuli umphakathi sigodi ngesigodi sengitsho lalo ilizwe lonke kule ntuthuko lokuhlalisana kahle lithi ilizwe leli bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami sekuke kwaphuma ucwaningo oluthize oluthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elikhuthaza ukuba abantu babe ngamakholombe baba ngamaKristu njalo baningi abakufakazayo lokho lanxa abanye bengasayezi inkonzweni bengaphatheki entweni zokukholwa kodwa umuntu wakhona nxa sekunzima uyamuzwa esithi mina ngiyakholwa aze aqambe mhlawumbe lebandla akalingena esesikolo kumbe lebandla elalingenwa ngogogo labokhokho bakhe kumbe labazali babo ngokubana okusalayo ukuthi lowo lalowo muntu ukhona lapha akholwa khona. Ngithanda ibala elithi bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Kanti ukuzithoba yikwenzani? Yikungazami ukuzibonakalisa kungelalutho vele olwenziwayo. Ukuzithoba yikuvuma ubana lawe ngenye imini uyakwe uphambanise. Nxa uzibona ukuthi uphambanisile, funda ke ukuzithoba uzehlise kulabo abathi mhlawumbe uphambanisile. Singakhangela ingxabano eziningi, obaba abakwazi mhlawumbe ukuzithoba kubomkabo omama, labo mama ngokufanayo kubomkabo, abantwana labo kabazithobi phambi kwabazali babo kanye labo sowabo kumbe abafowabo laba abazalwa bonke labahlala labo. Umuntu ozithobayo uletha injabulo kulabo ababemlalele bemkhangele. Akuthengwa ngemali, akudingwa khashana. Ukuzithoba kuqalisa engqondweni lenhliziyweni yomuntu. Abantu abakholwayo makholwa asizithobenini emhlabeni onakeleyo. Lina elibizwa ngegama likaNkulunkulu uJehova ophilayo, asifundeni ukuzithoba sizehlise kuthi abanye nxa belavuka besiya phezulu thina sizithobe siye phansi. Asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, sifundise ukuzithoba izikhathi zonke. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyambonga ke umfundisi Thandeko Sintimkandla obesinika ke uhlelo oluphathelane lokuvuselela umoya. Lapho ke limuzwe ixoxa loNtungamile Nkomo oweStudio 7. UGibbs Dube uphinde waphenduka. Siphinda aphenduke enkundleni yethu ngodaba oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabatsha namhla sixoxa loFundani Ndimande ohlela khona ngale elobhengula kobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, kunjani khona ngapho kobulawayo ba?
Sibonge nje ukwamukelwa kuhlelo lwakho mfo kaMthembu Zithembayo. Kobulawayo yonke into ihamba nje ngomumo. Sibona nje izulu nje liyala belingani lifuna kuna namhla kwehlula.
Njengomuntu omutsha wenzani khonapho njalo ubona nganizani impilo yakho iya ngapi?
Hayi njengomuntu omutsha sikuphilwa nzima lawo Bulawayo, ngiphila nje ngokujingirisa kuchuthi kule organization engisebenza layo kuthiwa yiThumaya. Mphinde nje ngibe kuma-organization amaningi la koBulawayo, ngikhona ku-MMC kumthwazi kamzilikazi Cultural Association. Ngibe khona njalo ku-foundation artist yakoBulawayo eyasithiyayo lapho uNhliziyo uCalvin Mgcini Nhliziyo. Bona ngani abantu abaningi ngiyamazi wasithiya ngo-2020, so ziningi inhlanganiso nje esikizwe esisebenza lazo khonapha koBulawayo.
Kuyini okumele abatsha bekwenze ukuze ukuthi bazithuthukise bona ngokwabo?
Mbone ngathi ikuhlangana. Njengoba nje nxa umuntu eyedwa, individualism ngophecelezi ngolimi lesilungu, mbone ngana ngeke isisendawo. Kumele abantu abatsha behlanganise imiqondo, beyenze into zama-projects, bechayelane izimali laphana, bafunde nje kwezinye izizwe. Sabona amaJuda bakwenza kibo ngale, sabona amaBhunu eSouth Africa bakwenza khonokho bethatha umbuso kuma-British. So mbona ngani yikho nje
okuzasiyabonga kakhulu ke mfoka Ndimande, singaphosa elokugcina.
Hayi, ngibonge kakhulu mfoka Mthembu Zithembayo ukuba lami khonapha. Ngithanda ukuthi abantu abatsha hayi bengalahla ithemba, kuyakusa ngelinye ilanga, akulahlwa mbeleko ngokufelwa. Ngithanda ukuthi basondile njalo ezinhlanganiseni kakhulukazi ezesintu bebuye kubo MMCA nxa kusenziwa imigubho, bebuye konke kubo gajade laphana nxa kusenziwa imigubho. Into yesintu sakithi ikhuli siyaphambili. Ngithanda amazwi okugcina, ngithanda ukuthi kulukhuni yitshe kodwa okhetheni kuyovela intombo.
Namhla kuhlelo lwabajabu sixoxa loFundani Ndimande ohlala koBulawayo. Sinethemba lokuthi sizaxoxa lomunye ombusakhulayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguGibbs Dube.
Kwezemidlalo owayengunozinti weqembu lenguqu ele Highlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqetsha onozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UChuma waba ngunozinti wamaqembu abalisayele iKids elewanki ele Highlanders kanye leqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Uthi inhloso yakhe ikusebenzisa ulwazi lwakhe afundise abasakhulayo ukuba babe ngunozinti bakusasa bakuzinga laphezulu.
Into engiyenza ukuthi ngiyakhe kumbe ngifundise abantwana labo ukuba ngosamachu bakusasa, bewa ama-goalkeepers amahla kusasa. La bafanele sisebenza labo angikhethi ukuthi bavela kuliphi lokishi, ingqobe kusebulawayo kulungile kimi. Iminyaka angikhethi, as from 9 kusiya ku-under 23 iminyaka engikhangele ukuthi ngasebenza la. Njalo angikhethi futhi nxa kulamantombazana afisayo ukuthi abe azofunda i-goalkeeping, ngiyabavumela ukuthi bavume.
UChuma usebenza ndawonye lowayengumgadli odumo uTobias Mujikambanje, yena othi ngokuhamba kwesikhathi bazasebenza labanye abadlali abasakhulayo abadlala phakathi kwenkundla.
Ngicabanga ukuthi let's groom them at an early age. As you can see, sithe saqala ngama-goalkeeper since we got uSamachu was one of the best keepers elizweni. Ama-tools akhe will benefit ama-keepers at a very tender age. Sesihlala phansi sawubona ukuthi no ukhipha kadlali yedwa ibhora. So now it's time that sesi-incorporate lama infield players, sonzothi from keeper singene kuma-defenders, from ama-defenders singene kuma-midfielders, from midfielders singene kuma-striker.
UChuma loMjikamba nje bake baqhuba uhlelo olufanayo nyakenye ngenyanga kaMpalakazi. Njalo uChuma uthi kusiya phambili soluza kuba yinto yamaviki wonke.
Angifisi kuphele khona, ngifisa kuqhubeke kusiya phambili. Njengoba ubona nje abafana laba babuyile bazabuya njalo phakathi kweviki lange weekend. So sithi every weekend Saturday and Sunday sizabe siwenza uhlelo nalolu kusiya phela umnyaka, seqile kulwana umnyaka nxa uNkulunkulu esiphathisile.
Uhlelo oluqhutshwe ngoMpalakazi luqhutshelwe endaweni yeChrisent, kodwa lolo oluqhutshwe kulempela viki lube sesikolo seMarketen. UChuma uke waqeqetsha amaqembu abalisayele Highlanders kanye leTalent Vision engumqeqetshi wabonozinti, kanti uMjikamba nje waqeqetsha amaqembu abalisayele Rail Stars eleZim Leopards kanye lamanye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Igqetha elilwela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Gatsere, ubhaxabulwe wephulwa isandla ngamapholisa lapho bembopha emzini weBudiriro eHarare lamhlanje. ELeBotswana lithi likhathazekile kakhulu ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe laseSouth Africa bengela maphepha aqondileyo, njalo bengahambi labazali babo. Othi ke owayengunezinti weqembu lenguqu ele Highlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqetsha onozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.